Lokhu kwethulwe namuhla kobulawayo unkosikazi Valerie Hauneri, umsekeli womqondisi obona ngezokudla lokunye kunhlanganiso ye-World Food Program, obesemhlanganweni wokuhlolisisa isimo sendlala ebangelwa yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esithwalise nzima umhlaba wonke jikelele.
Sizabe sincedisa abantu ngokudla emakhaya, kuthi emadolobheni umuntu munye ngamunye emulini uyabe ethola amadola emelika alitshumi lantathu.
Kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 9 million eZimbabwe ababhekane lendlala eyesabekayo lonyaka. Uhulumende udinga uncedo lwemali efika amabhiliyoni amabili, i-2 billion, yokuthengela abalambayo ukudla. Unkosikazi Rena Helani umabhalane jikelele e-United Nations obona ngenhlupho ezibangelwa ngumumo womkhathi uthi imali abayitholileyo izanceda kakhulu abalambayo.
Sisebenzakadalala kumizamo yokubona ukuba eleZimbabwe lizaphepha engozini ezibangelwa ukuguquka komumo womkhathi, ngoba singekela ukulungisisa kusiyafika umnyaka ka-2050 ilizwe lizahlangana lenhlupho eziningi ezibangelwa ukuguquka kwezomumo womkhathi.
Ababili laba ngabanye abakunhlanganiso ezitshiyeneyo abangene umhlangano kobulawayo obekuhlolisiswa khona isimo sabalambayo eZimbabwe. Banengi ababhekane lendlala lonyaka emadolobheni. Omunye wabo ngunkosikazi Nokuthaba Mlotshwa.
Ungananzelela indlala engibhekane layo angikaze ngiyibone eminyakeni. Siya silime egangeni sithole. Kunsuku ezedlule uhulumende ebethi sibhalise amabizo kodwa asikakutholi, sesilamba.
Umnumzana Vumani Ndlovu ohlala eLupane laye uthi indlala ibathwalise nzima emaphandleni.
Indawo eziningi azizange zavuna kuhle, abanye vele kabazange bathola ngitsho lokokuchiza. Kungakho-ke abantu bayagalula phakathi kobunzima obukhulu bendlala ngenhla eMandebeleni, eMatabeleland North. Ubunzima bugcwele iziqinti zonke.
Isakhamuzi sePlumtree kozimnyama umnumzana Mathetha Masukulaye uthi isimo sibi esigabeni sakhe.
Hayi, isifuyo nazo ziyashota utshani njengoba vele izulu lingananga.
Uhulumende weZimbabwe uqhuba ezinye njalo inhlelo zokutholisa abalambayo ukudla. Ukudla lokhu kunikwa izinduna, amakhansila labosobhuku abakuholisa abalambayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.